sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 9 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo kweze kuseni namuhla
wakukhuluma ngendaba ze-dialogue labantu bamabandla, abantu bemjabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue.
Umanyano wabukholo lwesiKristu uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo.
I-cartel yiyo ekontrolayo. Alike lingitshele nqa amagesi ehamba ilanga lonke. Khathe sizihlahla lezihlahla seziphela.
Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokudilika komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla okholo oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo emizameni yokuqeda ukufuthelana okudalwa yikudonselana phakathi kwamabandla ezombusazwe. Lomanyano uthi udubo olukhona soluveze sobala ukuthi akulabandla ingqeyiliphi elingalulungisa lilodwa. Ngokunjalo lumanyano uthi kumele kukhonyiswane umlotha kuqhutshe njalo inkulumo zokuxazulula udaba lweZimbabwe ezizaletha uZulu wonke jikelele ndawonye. Uthi iminyaka eyisikhombisa le kungenziwa ukhetho izakwaziwa ngokuthi isabatha lapho othi kuzaba lokwehlisa umoya lokuxolelana. Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqhutshwe izinkokheli zamasonto lezi ngempelaviki. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umfundisi Raymond owesonto yeBaptist obengekho kulomhlangano kodwa othi uyalisekela lelinyathelo.
Wa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonokho kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe. Kulomdlawudlawu kulokuxabana kulendlala kulabantu ababulawayo so vele ngesinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolu because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliletayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe. Every time kungaba lokhetho kuyaba wesi vele.
Manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani? Libona ungani kungaqeda yini indubo zelizwe?
Kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ikuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi iningi labantu kaliphume. So ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelithwana kuphela kule problem. Cabanga mina ukuthi khona wakukhuluma ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi abantu bamabandla abantu bemjabuko labantu bema-civic society labo kumele babe khona phakathi kwakho ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue yabantu bonke ngoba ukuthi sikuthele kuMDC leZanupiri akusize because what about abantu abaningi bangavotiwe abangasekelelawo amabandla.
Manje ezisontweni lapha nga abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ikhulumo lomdzala ikuthi khona sokulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama division between abantu abasekela iMDC abantu basekela iZANU-PF ngoba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe MDC yini kumbe ngowe ZANU-PF konoko yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume ingqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungela abantu abaza ukuthi khona lo okhuluma ngowe ZANU-PF kumbe lo okhuluma ngowe MDC lokwena kumele kubulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinje ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo
umfundisi Raymond ngoyisonto yeBaptist Church obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi liza kwazisa uZulu kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokubhidlika komnotho. Isimemezelo lesi siza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka iqonga amahlayana njalo odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ikomiti MDC emqoka e-standing committee ihlangane eHarare izolo yavumelana ukuthi kumele ibandla leli liqhubeke ngenhlelo zalo zokutshengisela esitaladeni lisola uhulumende lanxa like lavinjwa ngamapholisa. Ilunga lekomiti le unkosikazi Lillian Timvios utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikhulumile sibili ukuthi umumo phandle izinto azimanga kuhle njengoba likwazi ukuthi last month i-cabinet yabo zeleyithe kwakwakhona kufanele ukuthi unkazane ehole 168 RTGS kodwa impuphu i-10 kg avele sitshaya kuma-100 and something so izinto azibambani kukhanya ngani i-cartel yiyo e-controlayo kulokuthi imali le ihambe nje ukuthi ngezelela ama doctors ihambe nje ukuthi ngezelela amagesi bakithi alikele ingele nqa amagesi ehamba ilanga lonke khathe sizihlahla lezihlahla seziphela ezilapho la ngokuthi ishwa omama bayapheka ngani sebepheka ngazo ke inkuni nxa likhangela bakithi libona omama bethwele inkuni all over akusela ukuthi yitown akusela ukuthi ikhaya sokufanana lingangena nje emalokishini khonapha bakithi kuyazisa usisi so yinto ade siyikhuluma nje siku-standing committee abadala khonapho upresident ade khuluma ukuthi kwakhona kufanele ukuthi siyenze something so abantu bazatshelwa which date and what we are going to do.
Kodwa alizange likucubungula ukuthi kuyini kahle kahle lizakwenza.
Hayi, sizabuya ngokuthi liyakwazi ukuthi kulama demo esalokuzayo amaningi bebuya amapolisa besiyalisa abantu bethu abanye bebothwa abanye bethaywa so upresident wethu kafuna ukulimazisa abantu. Kodwa thina asingayekeli njengama-leaders ukuthi siphombe ukuyekela bakithi i-situation inje so
okunye ke elibona ingani ngamacebo angancedisa
akunayi isibili esingakwenza kodwa thina ngathi siseparliament siyakhuluma okunenga kodwa kukhanye ngani abantu labavela balaleli and i-problem ekhona khonapha indaba yone yokuthi kwakhona imali kufanele ukuthi esebenziswayo ibe yi-dollar kumbe yiyo yone i-RTGS against the US dollar liyakwazi ukuthi vele i-common sense yangkhona vele ayikho kuyahlupha enje thina khonapha ngokuthi siyakhawulela nje akusela production elizweni leli kuthi ukuthi umuntu wonke vele nomo othengisa noma isinkwa kufanele ukuthi edinge iflower ngapi eSouth Africa uma esedinge iflower eSouth Africa kuthi ukuthi vele sokufanele ukuthi edinge iforeign currency bona bathi kwakhona khathesi kumbe bazabopha abantu kumbe bazathini kodwa kuyamangalisa because bona abathengisa imali yangkhona akhanye nganaba la muntu obabopha. So angikwazi ukuthi shuwa uhulumende no ufuna ukuthi singasenze njani. So angingakhulumi okuningi kodwa i-leadership yethu lo president wethu president Chamisa within a week or two lisezwe ukuthi siyenze.
Unkosikazi Lillian Timvio sililunga le-standing committee ye-MDC njalo ungumsekeli kaMgcinincebo waleli bandla. Ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena uthi imizamo yokuvuselela umnotho eqhutshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iphazanyiswa libandla le-MDC.
Wonke lokhu ngabe kukhulunywa yibandla le-MDC bangabe bebanisa lokhu nalokuyana kwama-elections nezinto ezinjani. Iqiniso elikhona yikuthi asizameni ukuthi abantu bafunde ukuthi uma i-elections te yadlula isidlulile asimelelene eminye iminyaka enjani ebuyayo. Ngibona mina ubaba uMnangagwa ugcotshiwe kusemthethweni njalo i-election wayiwila njalo usehambile ecela ebantwini bonke ukuthi bakithi Zimbabwe is open for business. Amazwe wonke lawanikade ingandlisa ufana nawo lokhu ekhulumisana nawo ukuthi asikhulumisana neni asisebenzisani kuhle kodwa okubuya kuhlube right sizathi silungisa thina abanye bethela bethela ithebetheli uthi uyalungisa lokhu abanye bethela ithebetheli kuzahamba kuthini. Ziningi izinto ezizanywa yiZANU-P F kodwa singanazelela sizikhayela kubo-social media kubo-international media ukuthi kuyini okwenzakalayo. Abantu bakithi eZimbabwe basuke bakhulume kubi ngelizwe lethu even loba omunye umuntu ofuna ukuncedisa uzancedisa athini selina abayini abantu bakhona apha elizwe lakhona lini elikhuluma ngombuso wakhona okuningi kwangikhulekabe kungamanga kuyabe kungasilo qiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-P F njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi iUniversity of Zimbabwe isimise umsebenzi odokotela ababili abathi udokotela Bothwell Mbuwayesango lodokotela David Chimuka ibethesa icala lokutshotshozela abanye odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Iphephandaba le-Herald lona lithi abantu abaningi bagijimele e-ofisini kamsitheli eHarare izolo ngemva kokwamukela imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebisithi li-ofisi siqalisile ukupha abantu ama-passports ngokuphuthuma. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani balaleli, njabulela lani khona ngaphele bambizi isimpi emazweni. Nini igama lami nguSimeoni Ncube, ekhaya ngisukela ubani ejojolo koNcube koMguza eNgombani. Izihlobo zami ngizakhuluma into ukuthi bengabe beyithanda abantu bengabe bengayithandi. Veli lizwe leZimbabwe ngeke lafa lalunga vindawanideli ngeze liyenze njani lizame njani ayingeke lafa lalunga kodwa but into elingayiyenza ma lifuna ukuthi lilunge liyekele ukubandlululana ukuthi wena ulishona wena ulindebele wena ulishona wena ulindebele. That's why ubona kathesi vele kwabantu kwangikhonakho akusetshenziswana kahle vele ebantwini bangikhona khona lapha. Isihlobo zami sisemangweni onzima sibili ukuthi ampone ukuthi kuzalunga lapha ngoba asizameni ngamandla sibili ukuthi sizameni ukubambana singabandlululani ukuthi wena ulishona wena ulindebele. ibe senfaka la le imali le ihloko zamuthwa kule imali efuna ukuthi iyenziwe imali kufana lokudlala asisekeleni ukudlalisa ilokhuzeni sithi senze imali ngoba kuyimali imali yona le ningazeli iyenza uma ufika la uyithwele kwamanye amazwe angokungena ebhenki uyitshintshe bawutshe ukuthi imali liyayazi so linali litshe ukuthi lingabantu ukuthi lenza imali kathi liwaye lisenza imali yeni kuphela ukuthi ayingeni le mabhenki kwamanye amazwe ayingeni langapho isebenza lokhali kuphela kwenziwa yikwini khona lokhu hlobo zami nyalithwele ukuthi aleke lizame ukuthi libone ukuthi liphakamise ilizwe ngendlela okufanele ukuthi liliphakamise ngakhona bathwele nzima abantwana bezimbabwe zithwele nzima izizalwane zezimbabwe so lingabadala kusanze kufanele ukuthi libone ukuthi livusa umnotho wezimbabwe labonga abazali bami lebehlobo zami labanaba bami labangani bami njengidayi mina angikhuluma okuningi kakhulu ngoba ngakhuluma okuningi zathukuthela ngicine sengiphuma esiporweni igama lami lokugcina hlobo zami ngidayi phansi ngobandlululo
lotshani mfakazi lotshani bafakazi ngapha lokhulumayo uThimoyo la eSouth Africa la ePitoli into le yenziwa ngomnankagwa naleli bandla lakhe into isiphatha kabi iyangirara kakhulu mina ubaba unjani angana ezelo uma abantu bafa ubaba unjani angana unembezi uma abone abantu bafa bahlinzwa ngathi imvuzi yena uyadla nenkosikazi yakhe nemndeni wakhe bayaphila badla baphila kamnandi adala yena mnankagwa ukuthi yena unezwelo ngabe evumile dala ukuthi mina ngihlulekile banifuna ukubona ukuthi lo muntu akanazwelo akanandaba nelizwe lasezimbabwe khona lapha masibhekisise indaba yegugurawenti yena uye umdali wendlela kusho ukuthi igazi nokufa kwabantu nokuthatha umphefumulo wabantu into zakhe lezi mina futhi se ngizohlole into enye futhi yena uChamisa uyahazi vele ukuthi abantu bebandla le-NDC sigcwele la eSouth Africa akeze la azenze ama-meeting uzihlalele le ekhaya uhlala nabogogo angithi thina sishiya abadala nabogogo akaze lakithi
Salubonani lonke balaleli baStudio 7 awekhulumayo ngungqabuthi eBotswana usiye ekhaya kuselupane endamuleni yazi lendaba eyenzakale eZimbabwe leyazizisa ubuhlungu kakhulu kanti lenzani shwale sihlupheka kanje emazweni lingangapho lebe ibhizi eZimbabwe lesidla lisutha lihamba lisahlalema ephalamende likhulumisana khonapha lezinto eziqondileyo lisezinto ezingelampumelelo yazi likanyile kodwa lini uyazi nalo-ke ngihlala ngikhuluma uyazi ngifuna imali yami yadliwa yi-post office seliqalile kade selifuna ukutshintsha futhi okwamabhondi kwenu lokho selifuna ukusidlela futhi imali khonapha ngiphethe kumbe i-12,000 bond engiyiphethe ngesandla sami lapha eBotswana ngiyazi lakho uyakufa ngicena sesikulahlele etoileti lakho igame yeni leli yenza khonapha ezimba kakulenziwa ngivele ezimbakho
igama ngobheka impilo kwadlamini ebengithanda ukukusho nje kakhulu ngezimbabwe nje bengithanda nje ukubheka nje isimo somnotho esingathi siyantengantenga kakhulu new generation esh ayibonanga lutho like mina ngeminyaka yami sh lana ezimbabwe angisebenzanga ndingibuhlungu ngalokho ngendaba zabantu besitshonini kakhulu esh yiba abahluphayo singathanda ukubheka nje emsebenzini xoshwa ungena abantu ngena amatshona bathatha umuntu from home emakhaya so iy'ndaba ezifana nalezi esh so hhayi kubuhlungu lokho kubuhlungu sibili ngoba esh umsebenzi ekhaya ngiyabonisa even namanje kusho ukuthi uma ngingaze abe khona amakampani ma ungabe ungesindebeleni angiyokwazi ukusebenza mosa bazohamba bayafuna umuntu wakibo le emakhaya le iy'ndaba ezifana nalezi sibuhlungu thina ngokungasebenzi ekhaya sisebenza lana kwamanye amazwe sigcina singazi nokusebenza kahle ngibona singazi ngokusebenza kahle ngey'ndaba ezifana nalezi ukuthi sisekudeni
salibonani kustudio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba Mina ngizibuza ukuthi iZimbabwe iyapi lokho ikhokhelwa ile mpuputhe ngumnangagwa labo bruru bakhe, ngoba kukho lapha abasisa khona, ngoba ngendlela izinto esesijengisa ngakhona sibuyele emuva, ngoba i-inclusive government yayenze umehluko omkhulu kakhulu ezweni lakithi. Selikhanya i-direction, likhanya lapho elalisuka khona, likhanya ukuthi lathi sila lapho esiya khona, zonke izinto zihlelekile. Manje usithethe basibuyisele emuva. So ngizibuza ukuthi i-4 years lezi ezizayo izwe lethu liyabe likuphi?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababona ngenyamazana zendle kwele Thailand bathi kufe indlovu eziyisithupha kulelo lizwe ngemva kokugalula phakathi kodonga ngesikhathi zizama ukuhlengana. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-American Heart Association luveza ukuba abantu abafuye izinja baphila impilo ende ukwedlula abangelazo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump izolo ulobele amalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats edale lephalamende eleCongress ewazisa ukuthi kasoze awaphathise ngalutho kuphenyo lwawo phezu kwecala amethesa lona. AmaDemocrats ayaqhubeka ngemizamo yawo yokususa uTrump embusweni ngoba emethesa umlando wokwephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli wele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Umongameli Trump ulobe incwadi le ngemva kokunqolongwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe ngamaDemocrats ukuthi zize kupha ubufakazi edale leCongress phezu kwecala aletheswayo. Ukuhlaziya lindida sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuthiwa imbuzi nxa iphakamisa umsila ungabuzi ukuthi ngeyini, khangela ngaphansi komsila uzabona ukuthi ngeyini. Okwenza ukuthi angabi lesifiso sokuthi aphathisane labo kuyini, into ofanele ukuthi sizibuze yona leyo. Nxa kuyikuthi yena asikho isizathu sokuthi kwenziwe le impeachment, indaba enqabela abanye abantu ukuthi balethe ubufakazi phambili, indaba enqabela abanye abantu ukuthi bakhulume labanye abantu bababonise izenzo zakhe ezimbi.
Njengoba esala ukubaphathisa abebandla lamaDemocrats kucwaningo lwabo, ubona beqhubekela phambili njani?
Kufanele baqhubekele phambili. Ukuthi baqhubekela phambili kanjani akubalulekanga. Okubalulekileyo yikuthi nxa wena mnumzana unkomo kungathiwa watshontsha imbuzi zikathwala zikhona lapha esifayeni sakho mbo wazigcinisa komfowenu oyakhele ngaphetsheya laphana, kasike siyebona ukuthi esifayeni sakhe kunjani, ake sike sizixazi imbuzi lezi ukuthi zingabe zikhona yini. Wena ubususala uvikani xa usazi ukuthi wena izifuyo owazeva kothwala kazikho esifayeni sakho, kazikho esifayeni somfowethu somfowenu. Wesabani ukuthi babuye bazoqaza ukuthi sikhona yini lapho? Ukuthi uvele uphike ukuthi abantu bazokhangela bazoqaza ukuthi ukhona okubo kwenzileyo, yibo ubufakazi bokuqala bona lo ufihlani kanye. Ufihlani uTrump nxa ngelacala ngabayekele bakhangele, nxa ngelacala ngabe kudala wabanikeza imininingwane yonke ephatheleke lama tax returns akhe, kodwa uyawafihlelani?
Uthi abakuzamayo lapha abebandla lamademokrasi yikumgenqula embusweni njengekhungo ngoba lokho bebuhlungu ngokubanqoba kukhetho luka-2016.
Ususu so ebukhosini ngoba akusuye umuntu esingathi kubantu bonke esilabo abangabe besikhokhela kube nguye phezulu kulabantu engathi balama skills kumbe ngathi balolwazi knowledge of leadership monza no Trump wangena ngendlela angena ngayo esingeke siyichaze kodwa kusobala ukuthi sewehlulekile umnumzana uTrump izenzo zakhe kayisizo zomnumzana ongakhokhela ilizwe kulobucili kuTrump yikho efihla ngiyabuyela futhi emuva ukuthi mnumzana unkomo nxa kuthiwa wena webe imbuzi zikathwala bese sithi thina kasibuye esibayeni sakho yindaba wena usala ukuthi sizokhangela ukuthi lezo mbuzi okuthiwa uzitshontshi lezi zingabe zikhona yini esibayeni sakho kumbe emadlelelo akho kumbe emasimini akho uvele wale wena uvikani
izizwe zomhlaba ngokubona kwakho zithini nxa zibona yonke inyakanyaka le eyenzakalayo eMelika
kuyayangisa ngoba singananzelela sibuyele emuva hayi khathana futhi emaduzane uTrump nguyothe amazwe ezwekazi le-Africa ngama-shitholes ngendlela abakhokheli bemazwekazi e-Africa abenza ngayo ezenza yena ngathi yena ungcono esenza ngathi yena ilizwe lakhe lingcono kodwa sokuvelile ukuthi lakuye ngapha hhayi kulobuchapha uchapha obuphezulu futhi obukhona obenzakalayo sokumthelela amahloni
Umnumzana Gary Thola Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Moya ohalalelang, ntsirilete kihlafela maneti, spirit of Kusiongo and the Matibilikan, Mati revolt against us, dear Remezo Robert, Dogobuza Libeswa, Moleman Tuse, Vaskanswaya Poso, Hakiri Kote said yes, so bury him at once, Jesus, Ibulalisa nye PP. I will not control my buccal cavity and hold myself even in the face of death. I do not mind the constant visitor with eternal reminders and alarming messages that we are all temporal products of sex here on earth. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, akele mngcwabe aphele lizasibulalisa ngeBP. Who is not a product of the womb, temporally on bed and internal or regret? We all last minutes on earth and permanently in the graves. Whoever thought the bones of Palakwa will now permanently in collision, eyeball to eyeball, bone to bone with the bones of the son of Bona, the ritual written remains of the father of Bona, Umkabe, the Matabelan and the nightmare for over 5 decades. Largest in terms of Zula Gulediswe, but for now, Agelim Nobe Apele, Liza Sibulalisa PP. We are in a de jure collapsing state, a de facto moment of madness, carnivorous kingdom. Mugabe alive, Mugabe dead. He is still the Mugabe of the Kukuraundi clan. Yes, even posthumously, his modus operandi remains. He still controls, hounds, and torments all of us. Mugabe is now joined the ghost in the cemetery called Zimbabwe. Sesipilas Pazpazi, a number 6 is Pogas Pila. We are all unfortunate in his charities. Hard to forge liberation struggle was a flop. Tina Sessions was Jula Gulelis of Silocracy in Kenket and Jay. All because of Mkawat Mwava's pillar. Lina Vantumasekutama Lagozimba, Agelim Mwava Pele, Lizasibulalisa, NPP. We saw it coming, a liberator turned villain, and upon death turned a saint, an icon for others. Dear Nelson Comrade Chamisa, Wamba Dia Wamba, are you seriously directing Democrats to idolize and endorse the Kukrawundis as an icon? Can your predecessor honor you with a Nobel Peace Prize for such an act? Vuga Moken, Pinyaska Tswaravana, even in his death, Mugabe still beats Amachinja, left, right and center, Ken Karagutinya. Agelim Ngova Pele is a Sibulalisa, APP. Up to today, his remains still roam and ramble around the Republic, presiding over the opposition parties, the coup military party, Mugabe rules over the rituals and all reasonings on how to be laid to rest. The Second Republic is equally discombobulated, compromised, and held at ransom on how to rest the
remains of the United States. The remains of Mugabe. Siyabonga lamhlanje iFacebook yethu imshina yethu ibisebenza kuhle siyalibona kuFacebook VOA Ndebele Vasco Nyaningwe Moyo twana livuka njani msakazi Aaron Dube lawo tilivuka njani msakazi siyabonga siziphetheke ngebe zihamba phambili Umanyano wabo kholo lwesiKristu uthi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first seven. Mina Lani Asveni sonke kusasa ngowa-first six. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Shone kuhle.